L.
Ngali vuka njani mthokazi kaNdaba, siyadibana njalo kuhlelo lwethu olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 2 kuNcwabakazi 2019, igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iziphathamandla zeMDC ezimbili eziphunyukela lapho zifuna ukuthunjwa ngabantu abangaziwayo izolo eHarare.
Amapolisa simangele engena e-tax rank yaseRandeke ebopha ama-foreign bawungela passport nje bohamba. Baboshiwa abantu bakithi njalo kuzwisa ubuhlungu lokho.
Kube lokulwisana okukhulu eJohannesburg izolo phakathi kwamapolisa labavela kwamanye amazwe abathengisa impahla lezigqoko. Amapolisa aphoselwa amabhomba epetulu lamatshe aze abaleka.
Ngibona njengani i-budget lay isilethe ubunzima obukhulu ebantwini. Ngoba ule zinto eziningi esezikhwelile kodwa abantu balokho bengela mali eyokuthi bakuthenge.
Impilo kaZulu yena ovele esidla imbuya ngoluthi ikhangelelwe ukuba lukhuni ngamandla kulandela ukukhwelzwa kwembadalo yamandla kagetsi.
Isimo samanzi sibi kakhulu emadama, akusela amanzi, akusela zingadi, inkomo sezivanjelwa, yonke into vele hhayi ayisamanga kuhle. Akusamanga kuhle, sibili nje isibhorani sezijile, yonke into vele hhayi akula nto eright.
Silani-ke lamhlanje kuhlelo lwethu lapho ebesihlaziya khona udaba lwendlala esihlasele ilizwe. Thiyani ndlela. Lokulwisana okukhulu eJohannesburg izolo phakathi kwamapolisa laba kwamanye amazwe ngesikhathi amapolisa engena ezitolo lemistikeni yabo ebathathela impahla lezigqoko abazithengisayo ukucatshangelwa ukuthi zenziwe ngokungekho emthethweni. Abantu laba babikwa bephosele imota zamapolisa amabhomba epetulo amapolisa aze abaleka. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umgwaqo ojiphi osenzikini edolobho leJohannesburg uphenduke inkundla yembi phakathi kwamapholisa laba kwamanye amazwe abathengisa impahla ezehlukeneyo. Amapolisa afike kulesi sitalada esilezitolo lemisika yaba kwamanye amazwe abaningi abathengisa impahla efuna ukuzoguduza lokuthatha lezo ezenziwe ngokungekho emthethweni zangeniswa elizweni sitha. Kodwa akaba kwamanye amazwe laba abe besedlula ikhulu baqoqene badobha amatshe izimbodlela lakho konke abebengakusebenzisa baqala kulwisana lamapholisa lawa. Lokhu kubangela ukuthi amapholisa la abaleke. Isikhulume samapholisa uMnumzana K. Makhubele utshele bezindaba ukuthi amapholisa agcine sedubula ngenhlamvu ezilimazayo lokuphosa intutu ehichayo.
There were 3 people who were injured and taken to hospital. We also found out that our vehicles were damaged as well as the nyala because they throw petrol bombs to the vehicle.
Loba kunjalo Makhubele uthi ngeke bavumele abantu bokuza laba bezenzela santando elizweni.
Those who resist, they will know that this country have got law and we are going to make sure that they are going to be arrested.
Kodwa ngaba kwamanye amazwe laba bathi bebevikela ilungelo labo lokuziphilisa. Isizalo seZimbabwe uMnumzana Greatman Mkhwebu uthi isenzo samapholisa lesi siyasolisa.
iqiniso lisobala bebehluba indlube ekhasini bekuthagethwe ama-foreigner lapha ngoba lo mkhankaso obuhleliwe ngoba same time same skhathi amapholisa simangele engena e-taxi rank yaserandeke ebopha ama-foreign maungela passport nje beuhamba baboshiwa abantu bakithi njalo kuzwisa ubuhlungu lokho ngoba lathi sinje ama-passport aphelile ngakho susaba lokuphuma nje uyethenga umbhida phandle ngoba uzahlangana ne-crossfires kudobha njalo kulandela lapho soon or later ngiyathemba vele izonofobia izaqala noma yinini.
Amapholisa athi azabuyela ayezithatha impahla lezo kodwa bakwamanye amazwe laba labo bathi bazimisela ukuthi kunathiswane imbenge yamalahle. Mele Studio 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Impilo kaZulu yena ovele esidla imbuya ngoluthi ukhangelelwe ukuba lukhuni ngamandla kulandela ukukhwezwa kwembadalo yamandla kagetsi intuba zomgwaqo ama toll gates lokunye ukuthiyeneyo ukubalisa lemithelo yezimoda. Umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ngokukhuphuka kwembadalo le ekwethulweni kwakhe uluhlu lwendleko kahulumende isupplementary budget izolo. Amagetsi akhwele ngesilinganiso sokungamakhulu aphezu kwamabili njalo intuba zomgwaqo zona zikhwele nge-500%. Uncube ukhuphule njalo umthelo wamafutha ezimota ukutsho ukuthi intengo yawo layo izakhwela. Imbadalo yokubhalisa imota entsha yona ikhuphuke ngokungamakhulu amane i-400%. Untungameli Nkomo Studio 7 uqoxe lengcwethi ecubungula izomnotho umnumzana Masimba Kutshera wambuza ukuthi yena ubona njani lokhu okwethulwe ngumnumzana Ncube.
Ngibona njengani ibudget lay isilethe ubunzima obukhulu ebantwini ngoba ulezinto eziningi esezikhwelile kodwa abantu balokho bengela mali eyokuthi bakuthenge. Ukhwezo wentengo eyamagetsi kumbe impadalo yamagetsi lama toll gates yizo ezinye izinto engibona njengani ubaba umthuli kayenzanga kuhle ngoba ungakhangela uzabona ukuthi intengo yamagetsi injengentengo yefuel uzaba ngokuthi ezinye izinto ezilungiswa ngokusebenza kwamagetsi zikhwele njalo zilanda zilanda intengo le esikhwelile kathesa. Indaba enjengama toll gates sekusitsho ukuthi intengo yamabhasi le transport isiza khuphuka especially i-transport leyo emaphandleni kumbe ephuma kuma towns ngoba ama toll gates ukukhwela kwawo sekusitsho ukuthi intengo le aba ama transporters bazayi transfer ebantwini.
Nxa ngikuthola kuhle mnumzana Kutshera uthi wena ibudget ka babuncubele isilethele uZulu weZimbabwe ubunzima obuphindiweyo.
Ibudget lay isichiya abantu basebunzimeni obuphindiweyo ngokubona kwami ngoba ubaba umthuli into azidlelileyo izolo izinto ebe singasikhangelanga njengabantu imali ayikhwelanga ama salaries abantu akhwelanga kodwa ama services alokho ekhwela so sitsho ukuthi abantu sebe phila nzima ukwedlula ukwedlula izolo kumbe ukwedlula ibudget lingakabuyi.
Hello ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezenotho ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lithi isikhulumeli sebandla leMDC umnumzana Daniel Molokhele utshele intatheli zindaba izolo ukuthi bandla lakhe lisaqoqa indlela ezijeneyo ezokubamba umongameli Emmerson Mnangagwa ngamandla ukuthi akhulumisane lo mnumzana Nelson Chamisa. Umolokele uthi indlela lezi zibalisa ukutshengisela lokukhulumisana. Iphephandaba lebulembu ele newzimbabwe.com lithi umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa kayanga embuthanweni wokukhumbula abadutshulwa ngamasotsha nyakenye mhlaka 1 Agasti. UChamisa ngaleso sikhathi wathi abatshengiselayo kuze kudutshulwe laba bantu babeyiziwula. Okwamanje ke silalele amazwi enu balaleli bethu elisithumela wona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Oh, linjani balaleli abahle? Lapha wakithi endaweni yakithi kulohlupho, uhlupho olukhona ngolwamanzi. Ke singacela nje nxa singancediswa ngamadamu. Lamadamu amabili, amadamu la akasela manzi. Elinye idamu elentephe, lelinye leshamba. Amadamu lawa afuna ukusigubha, kumbe leleshamba belifuna ukuthi khona nxa singathola idona, kumbe lingasithole idona, thola isamende. Ma singathola isamende, sikhweza umbundo ukuze izifuyo zethu labantu basile, ngoba hhayi amadamu sephelile amanzi. Leli lintephe idamu elikhulu kakhulu, kodwa alisela amanzi, saphela. Kukhuluma nje chebe-chebe lodwa okokuthi nxa lingasikhupha kumbe lezwe njani, ala lidamu eligcina amanzi kakhulu, njalo lidamu elidala okuthi nxa singathola nje idona lesikhupha amadamu onala amabili phakathi kwawo, hhayi mboni ngani singaba right kakhulu.
Balaleli abahle abasinika indaba ezimqotho, mina igama nguMichael, ngisemajawungeni eGwanda. Angapha kunzima lapha. Into yokuqala esiyibonayo ukuthi malayini efuel asehlupha kade sikunje. So lokuyimchova distance encane, less than 20 kilometers, sikhosta $20. Uso sithi less than 3 kilometers cost $3. But into ngikhona noma engaze yenze njalo, esiyatshona ilanga esebenze njalo imali yonke isibuyela futhi ngaphi kufuel yakhona. La magetsi futhi abasebuya futhi esihluphe, yatshona almost all day kungela magetsi. Nxa amagetsi angikhona ebuya akuye town njalo, bona ingangikhangela ibhizinisi yabo yefuel iyarana, ngoba babona ukuthi ifuel uthi njengoba because ifuel amagetsi bengayiletha umatshonise khona kuthi ifuel izasebenza nzima. Kathe semareserva kulezigayo abantu babefugayisa impuphu ngoba iyadura. Nxa impuphu idura izigayo, so fanele abantu bethinga izigayo zedizel ngamakhampani abo abethengisa izigayo zemizigayo zemadizel. Idizel yiyo futhi amakhampani abo bona kwabo yabo kurana usiya phambili, njalo abantu babesifa besiya bephela elizwe, njalo i-government nxa ingananzelelanga la iyabe serani los into eziningi. Nxa besithi ngo-10 amagetsi ehambe, ebuye ngo-10 ehambe ngo-5, nxa esiyabuya ngo-5 esiyahamba esiyabuya ngo-10, during 6 to 10 abantu babeyenza ukuganga bakwazi ukuquma iintambo zamagetsi, kugcine kusela kungaselanga masela getsi eZimbabwe. Bona babesithi basolve problem yokuthi ashoda, but akusela problem yokuthi amagetsi ashoda, problem yokuthi thina ithi sesishodisa.
Linjani zihlobo? Hayi, Zimbabwe zirong, imali yangikhona isatholakali emabhenki konke, kathi siyama-$2 lawana amabhonda akusele, into zezirongo. Hhayi, mina bengisitsho ukuthi umfana uChamisa lo ngabe uyangena emgqaqweni. Likhuluma lo Benedict ngala eBulawayo.
Eyi, sanibonani basakaza, khuluma Ncube sendani yaseGoli. Mina ngendlela engibona ngakhona ukubotshwa kukamama lona ikuzama nje kwezanuphiefu ukuthulisa umsindo kwethusela abantu okuyinto eyivele senziwa ngumgabe la esakhona. So kuyasibonisa ukuthi akutshintsha ngalutho kuloko kuyikho. So abantu abezimbabwe bamele bekwenzeke ukuthi baqine, basukumele ukususa iZANU PF embusweni, ngoba kukhanya kuyaqhubeka ukuncindezela kwabantu. Kufanele kusukunywe impela wonke umuntu asukume athi no, sesikhathile, enough is enough. Masotsha akhona uma engabe efuna ukubulala abantu ngcono ebulala abantu, kodwa kusalayo ilizwe kumele libuye kubanikazi, ngoba ayikho into ehamba. Ngiyabona.
Sanibonani balaleli be-Studio 7. Mina ngithi sometimes imfundo yabaholi bakithi baseZimbabwe ungayisola, uyidawuthe kancane ngendlela abenza ngakhona. Le independence ungayidawuthi ukuthi impela ngaba iqiniso ukuthi iZimbabwe le independence na, ngoba ukuthi mhlambe uthotlanti seyibafuna ukuthi ba-strike basole into abayisola uhulumeni bathenjiswa inganono. Hayi, mbono ngathi ayikhomba ukuthi isikolo sikhona ku-ministry yakithi yaseZimbabwe, ku-leadership yaseZimbabwe, ngoba nje okwabo nje angathi abazwisi isikhathi uma bengazange bachithe gazi ukuthi nje okwabo nje bakhuluma ngengano, ukuthi nje noma ngaba ngithi igama labo ngosikiya ngengano noma chithe gazi liyabafanela, ngoba nje okwabo nje ukuthi nje uma behleli ukuthi abafuna ukuphikiswa yibo kumele bahlale bekhuluma, kodwa bavotelwa ngabantu. Uma usuvotele usulalela bona bakutshele ukukhala isicathulo sakho. Hayi, le nto mpela iyaxaka eZimbabwe ukuthi kanti kuzaze kulunge nini, ngoba ungathi kusese ilizwe lamalo ecatshe, ilizwe lamagerila, abantu nje abakuthi nje uma kuthiwa halo halo wabo nje i-barrel of the gun nje ukhala ohlamba endodeni. Hayi, le nto mpela yenzakala eZimbabwe, hayi akusibo, ngathi ilizwe labo phuma sile.
Ye lawo yoke amazwi abalaleli bethu abasithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Okwamanje-ke ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele-Saudi Arabia useze wavumela abesifazane ukuthi benelise ukuya phandle kwelizwe bengela mvumo yomuntu wesilisa, wemuli kumbe umkabo. Elemelika lithi lanxa umntwana wayengumkhokheli wenhlanganiso yamalwa ecatsha we-Al-Qaeda u-Osama bin Laden, uHamza bin Laden esefile, inhlanganiso ye-Al-Qaeda imele ibe ilokhu ikhangelelwe ngokulimuka ngoba ilokhu iyingozi. Umongameli Donald Trump izolo ebusuku wenze umhlangano we-rally lapho ahlasele khona abebandla lama-Democrats esithi bafuna ukubuyisela ilizwe ngemuva. UTrump usole amadolobho wonke alenkokheli yama-Democrats esithi awabuswa ngemfanelo. Lumbuthano ungowakuqala selokhu amalunga ama-Democrats afuna ukuncintisa ukuba ngumongameli enze ingxoxo-mpikiswano, amanye amalunga asola umbuso kamongameli Barack Obama izolo. Njenge sigqiba uhlelo lwethu lapho ebesihlaziya udaba lwendlala emaphandleni ngodaba esiqoqelwe ngu-Albert Ncube esesigabeni seMatabeleland South.
Iningi lezakhamizi lithi lonyaka isimo sibi kakhulu, njalo likwazi lapho elizaphephela khona ngoba indlala ekhona belesikhathi bayicina. Okungani kuhle kwezulu nakenye sekudala ukuthi iningi lamadamu kanye lezigojo kuthe osekujeye izakhamizi bhekane lodubo lokusilela kwamanzi. Ukhansila ka-Ward 1 Nkaje, umnumzana Stanford Nkala, uthi isimo sibi kakhulu esigabeni sakhe ngoba amadamu amaningi engasela amanzi.
Ngakhangela kule damu elikhulu elemashe lomoshe eliyilo elincedisa ngamanzi emasebenzisa e-irrigation, selishile kakusela amanzi. Izilimo ebezilinywe khonapho sezisitha ukuthi akula ukuza kuphuma khonapho. Bese siya esigabeni seMatsia leMatshetsheni, amadamu abekhona awasela amanzi lawo. Kukanti-ke lezingadi bezikhona bezincedisa ebezincedisa yalawo madamu asethile-ke lawo madamu, izilimo lazo sezithile. Isimo samanzi sibi okunye okumangalisa esigabeni ukuthi amadamu asebenzayo angaba mavili kuphela phakathi kwamavillages angu-5.
Ukhansila uphinde wathi lokhu kuzaletha ubunzima obukhulu kuzakhamizi ebeziphila ngokulima zithelezela.
Ukushaya kwamadamu lokhu kutho ukuthi kuzaba lohlupho olumangalisayo, kuzabangela indlala enkulu ngoba abantu bebephila ngakhona lokhu ukuthi balime bathengise izilimo lezi ezinjabo umbhida le anyanisi lokunye. Bese kusithi-ke ngisho nasifikisa amanzi awokunatha awasekho, izikotho eziningi kazisaphumi manje. Lokhu kuzabangela udubo olunye singazake sihlangana layo lomnyaka, umnyaka omubi kakhulu okuthi asazi ukuthi abantu bazaphila.
Udubo lokuthilela kwamanzi lusabalele esiqindini seGwanda. Umnumzana Gabriel Moyo Mawane uthi izakhamizi zithwele amagabha avuzayo ngodaba lwamanzi ngoba sesihamba imango emide ukuyawadinga.
Isimo samanzi sibi kakhulu emadamu, akusela amanzi, akusela zingadi, inkomo sezibanjelwa, yonke into vele hhayi ayisamanga kuhle, akusamanga kuhle, sibili lesibhorani sezijile, yonke into vele hhayi akula nto e-right, akula abantu sebehlupheka amanzi kakhulu, abantu sebehamba ama-7 kilometers belanda amanzi.
Idamu lemzentsi enyandeni ngelinye lamadamu engasela amanzi. Umnumzana Thembani Mlilo kaVillage 3 enyandeni uthi kuyadingeka ukuthi izakhamizi zifundiswe indlela zokulima ezizasebenzisa amanzi amalutshwane.
Siswela ukuthi zifundiswe ukulima okulingeneyo. Lokhu nxaywa kuzwe abahlale bekutsho bethu into ukulima into zikagatshombo, gatshombo, zero tillage ngesilungu. Yiyo ezabifunakala ukuthi mhlawumbe wena ukuthi uzigcine labantu abakho. Liyana into iyakhona ukuthi imanejeke, angithi lula. Ngisho labogogo bakhona ukuthi bekuye nxa ubona ukuthi kunzima, thatha amabhakede lithele thele thele thele.
Ngaphandle kwamanzi izakhamizi emaphandleni zibhekane lodubo lwendlala. Laloba uhulumende encedisa izakhamizi ngomumbu, umlilo uthi lokho kudla kweneli.
Ufuswelakala ukuthi mhlawumbe bebona ukuthi okay si-prioritize vani izalukazi lalapho kulabantwana khona abancane, laba abanangana basaqinaqinileyo, hayi khanya ngokubona kwethu ngani yinto leyo ukuthi hayi mayoyo, kodwa-ke hayi siyancedisa. Ngokubona kwami mina mbona ngathi le nto le ayila ukuthi iyazenza yona, kodwa-ke yinto leyana yokuthi wona sekuyisimo esibi, asichiphanga lesi simo.
Kwanda South lakho babhekane lo dubo olufanayo ngoba amadamu abalisele Gungwe adabuka ngomnyaka 2017 elokhu engakalungiswa lalamuhla osekudala ukuthi uzula nathi endawone lesifuyo ezikotsho. Umsebenzi wokwakha idamu lethuli manyange elikhangelele ukuthi liqede udubo lokuthilelwa kwamanzi kulesi sabelo usemile ngoba izikhwama zikahulumende zivuza. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ng-Albert Ncube.
Yebo yebo kambe, njengoba lamhlanje kungolwesihlanu kunjenje iwoza Friday, sesikhangelele impela sonto ye ukuze sikhangele ukubana impela sonto yethu siyilungiselele ukuthi ibe mnandi. Ye siyazi kuyadutshe kwakhe ekhaya, kodwa-ke hhayi ake sizilibazise ngodaba esiluqoqelwe ngu-Ezra Chisasibanda.
Umdumo kaMasigandi uthakazelelwa ngabantu abaningi kakhulu eMzantsi Afrika. Oyikho kwenza abaculi abaningi abadabuka kwele Zimbabwe behlala eGoli labo bangene kulo mculo. Kuvuyani Golide ukokhela uMacwebezela.
Igama lami nguVuyani ngwakoChuma, zalwa eZimbabwe kobulawayo ePlumtree. Ngifunde khona esilima, ngakhulela khona. Kwathi-ke ngo-2009 ngakhuphuka ngaze eGoli, okuyikho lapho engenza khona umculo wami noma engihlabelela ngikhona. Ngihlabela nje ngiseGoli njengamanje.
OkaGolitshe uthi ezokucula zisegazini njalo ngezomdeni wakhe.
Umuntu wayengenza ngathanda ukuhlabelela mina umalume wami okuwutshwala benyoni engaqala ngagida kuye kuze kube yimanje, kodwa ngisasebenzisana naye. Umasikandi ngumculo engikhule ngawo, engiwuthanda kakhulu, engikhule kubana ukhuluma ngesintu kakhulu ugcile esintwini owemukele kahle kakhulu umculo wami.
Idlaladeleli limumethe uluju kuphela. Lilenye njalo ingoma ekhuluma ngombhuqazwe owekhukhura hundi njalo selitholakala ezitolo.
Isitila amacwebezela liyatholakala ngemali engango 50 rand uma ungabe use South Africa. Uyafonela kule number 0743574156 noma uWhatsApp lapho uZimbabwe eBotswana noma uliphilizwe nawe unemvumo ya WhatsApp lapho sina indlela yokuthi ifinyelele kuwe.
Tumo tumo tina sinotumo
singakagcibi uhlelo lwethu lweHoza Friday mlayezo bani othiyela uZulu.
Abaqhubeke nje besithande besixhase besithengele umculo wethu sezoqhubeka sibenzele okuhle futhi ukuzobajabulisa. Noma ungene ku group ku Facebook lapha uzothola search amacwebezela uzothola lapho ke uzothola lapho ukuthi ukwazi ukuzidownloadela lona iCD udownload nje ingoma oyifuna izoba selitholakala nje kuleli liviki elinqalayo. iCD lethu siyabonga kakhulu.
Abaculi abaningi baseZimbabwe ngodubo lokungatholi inzuzo ephilisayo ekhaya sebenyuka abawela ngoludela bangena eGoli ukuthi bapheke imiculo yabo. Kuleveki besilogolide weqembu lemacwebezela ingoma zabo zomdumo kamasikandi ezitshaywa ngobunono obukhulu. Ibe lempela sonto elithukela igama lami ngu-Ezra Jesus Bani.
Siyabonga ke Ezra Jesus Banda ngohlelo osigqibelelo na uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba ebezikhokhela. Kube lokulwisana kwamapholisa labantu bokuzwa kwele South Africa. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje lingakhohlwa ke ukuthi lingasibamba njalo ngomvulo ekuseni kodwa ke kusasa langesonto sikhona ntambama ngo 7:30 igama nguChris Gandhi.